Siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa yithi labochabango. Lokho vele yikho esasikukhangelele. Ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya e-court ngoba lanxa umuntu oza e-court ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali. Ngoba njengoba sathi ukuthi uchabango lathi yithi abanikazi baqala indaba le. Lokho ukuthi thina labochabango labanye bethu ukuthi sesizenzeni akudingi court. Sokuyizinto ezephathi sikhulumisana singaphakathi. Sezingezomdeni lezo, hayi akula muntu ongazingenela ekhoda kusadingakali.
Lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana Chabango usenguye okhokhela amalunga edalele Senate lawo ePhalamende?
Ye, i-leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini laku-leadership yethu yikuthi nje uChabango kasazisanga abantu ukhanye esesijumile. Njengoba ngangisho ukuthi kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi ahlalise phansi abonisane lathi. UChabango kasakwenzanga kodwa thina njenge-leadership singakakonsulti abanye. Hayi ukuthi ebe ngu-leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba laye wasebenza. Into edanisayo kuphela ukuthi kasakhonsultanga abanye bakhe kodwa kumfanele ukuba yi-leader of the house, and ngokubona kwami lokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi.